Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtswakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle Enjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF, umnumzana Philip Chiyangwa, iziphathamandla seCapes United umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrack Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo laphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obeluhlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemsebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa mahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa, ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Yakubonile khona lethiyani ukuthi labo bantu bonke kababotshwe, kodwa ke kayisibe bona ababekuphela, singaza kwaqanjwa laba abanye laba abejimfoti kuphela. Akuqanje nabanye abaphakathi khona laphana sibazisi kuli kathi basebenjani i-odidoreka ikathikikubo, kodwa ke kayisibe bodwa khona labo banye ngokumangalisayo. So ke sicele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa ubani ongathathwayo, ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili. Yizi kumele iqebizane zathatha umhlabathi sokuyabonga kana konkana kuphethe inyathelo lethetho umnembe lomu sabamudini uthi phakathi kwabo khona laphana abakabakambe bonke izidula mkhuba lezo zakwenzayo.
Zambe bengasala bebangaki kuhulumende kungenzeka lokho?
Akusakhethile laphana ukuthi kusale obani kuhamba obani, akukambe bonke abayizidula mkhuba. Umthetho kawubanje wonke umuntu nje jikelele owakambe owenza into ezingaqondanga, njengafanele ukuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa. Ngalokho nje wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi benzele wenzani kumbe bewusela bani. Igula mkhuba kuphela kathi ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu i-property yona leyo kayike sophosted yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezenze ukuthola umhlabathi lowo nge-benefithe kuwo, kumbe kube namanye ama-project angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAC, singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Ye, i-ZAC layo kumele yenze okuzasuthisa abantu. Yakhethwa phela ukuthi khona idile nezimba mkhuba abantu abathola izizwe lemnotho ngobumenemene. Ngakho ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo. Kuyakhona kuphela okwenziwe epolisi kamsumira lethiyana izitshengisane kuyabongakala. Ngakho ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokusithiseka kukhonokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibile kuzwayo. Ngakubongela lokhu.
unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha kambe kungabe kuyinto entsha yini lokhu kuziphatha amandla zikahulumeni ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe
amacala amabili wona lawo wathatha iplazelo ngokomthethweni walibhalisa ngebizo lomunye umuntu ngama-tesis ana okuthiwa khona kumele estetise nguyena lawo ma-tesis lawo ngakho-ke ngaqondane nemithetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani izeni kumbe lota zingibani ngakhangelane nemithetho ngobana wathula umthetho wesizwe
umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulandela ukutshengisela kwabafundi beNjube High School ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungela nkinga. Kodwa umbalisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila weNjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi, umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi, kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami, hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenzinto esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organizele exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it but hayi as from that day up to now angikazwa lutho lurong
yena lo umbaliso okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa engaye nguye owabaqoqa yini kumbe labo abantwana balokufuthelana
ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public ngibatshela ngithi mina abantwana it doesn't their fault kulo muntu waba influencer abantwana labanye ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso eliphelele wonke imali ezidimandwayo ezama-levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni uhead le SDC babebiza abazali babatshele isituation abahleli kiyo and bavume abazali ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulo mzukulu wami khona sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600 esikhulile bavumelana i-$400 enjube bavumelana i-$400 angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngaphi khonokho kungala muntu obehind and that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafananga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatyela abanye ku-group wathi except nxa abantwana beyiba bazazibhadalela ilevi yes but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuwabasebenzisa kuwo
Mhm kodwa sikhuluma nje alizange libone amapolisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapolice sensitive
well labana abantu kujwayele baba khona lelo langa lelo nxa babe khona kumbe bese behamba ama 11 but to my understanding lami ngidlula khona phana always hayi akuseyikho ngoba I think baku realize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi but bangaba khona andaba nangabantu abavele behlezi bekhona they are always there but that day sokwenzakele they drove their cars off they go angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba it's very very pitiful that very pitiful nabantwana bayahamba nje besiye esikolo
umnumzana Phineas Ndlovu ngomzali olabantwana abafunda eNjube High School njalo wake waba ngukhansila Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyakubanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma-farmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu ethiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo ekuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangelele ukuthi sihambise kuyo njenge-Angola. Ukuthi sithole i-import permit le sokube nzima kakhulu njalo sesisebenzele Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole lawo maphepha kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi kodwa sokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Silembuzi ezijiyeneyo, silembuzi ama i-local breed engathi ngamathabele kosi, sibe lembuzi le engathi ngama-crosses uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock so sikhangelele ukuthi lathi kutshaye ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivumenini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle sathi sithutha umnyaka sathi sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu. Ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona ndasakazi Studio 7. Mina elami igama ngimandla isibongo wakokhomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela eMagoroka. Ngokuhlala manje ngisegodi. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile khona. Abantu abasihlukumezayo langaphandle or esihluphekela ezandleni zabo beke bebuye bezohluphekela nabo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle labangani bayancipha kuwe ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabanga ukudla umuntu kodwa ukungabi kuhle kwezela kithi lokho oso okukhona njengamanje kwenza ukuthi lathi singathembakali emazweni esiphila kuwo langaphandle kunzima kakhulu lokho kuyasihlukumeza phela siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiwo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezela kithi. Ngiyabonga.
Sanfonani basakazi be Studio 7. Mina ngingugukukhanya. Sizubuhlungu ngendaba yamateacher angaphiwa imali. Ubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengelamali. Ubuhlungu la kubazali abadinga izimali zokuya esikolo abantwana. Abantwana befika ngale bengafundiswa. So umzali ngiyosephakathi kosizi. Umntwana akafundi imali sihambile uteacher kaholi. Indaba nje uhulumende nguyo wrong. Laba mateacher bakhuluma kudala ngendaba yokwengezelela imali. Wakhanya vele kabananzwa. Okumangalisayo ukuthi uteacher umuntu wonke usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngupresident usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube lisocha usuke esandleni sikateacher. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sikateacher. So uteacher nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uteacher umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngamateacher angaholiswa imali zabo. Kathesa sikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi Studio 7. Ngikhuluma lo William Mlilo wasenkaya ngokusebenza la kuhlalo njengamanje ngilapha kwele South Africa. Bengifuna ukuthi ngiphawule ngale nto ebefuna ekhulunywe ngumnumzane uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni. batshengisele ukuze uphoqelele umnanga ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uchamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa, kodwa uma esekhulume ngokuthi kungena ezitaradeni, mina ngokwami angivumelani naye, ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwela. Ukungena kwabantu ezitaradeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi, nabantu abaningi belimele. So angikuboni ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokhu kufa abantu, kulimala abantu. Ekugcineni kunganasisombululo esisitholayo, kodwa abantu belinyazo sebezalokhu belandelelwa amanye abama-human rights, ilungelo abantu lama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona. Siyamazi vele umnangako, kodwa ngithi uChamisa wangcono alinde yena. Nangu umnumzane uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidethi yokuqina u-Emmerson Mnangagwa, mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man, isimo sekhaya sesiphume kakhulu esandleni, sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho, nothi ngendlela umnumzane uChamisa ukuthi sikwenze ngayo ukuthi singene ezitaradeni. Hayi, angikuboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele uMnangagwa imbali yakhe injani ngochuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa, enozwelo, unonyalwa nomuntu. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye izalo uPF kakhulela uMnangagwa labangani bakhe laphana kuzayo, kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaradeni, hayi no, kwami angivumelani naye umnumzane uChamisa. Ngiyabonga.
Ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapolisa kwele Kenya kuvikwa kusanda. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abachuchisa lolu daba bengabe bandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Vathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kundaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademocrats umnumzana Joe Biden, ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha, sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinanzelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana Trump iba ngathi baningi laphana ephalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le-Senate ungathi
ngakho ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzane uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayala ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kangaka ngabangavunyelwa ukuze efakazi, kukhona okufihlwayo. zikhona izinto ezimbi impela okusobala ukuthi uMnumzane uShembe wazenza, kodwa ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xaxa kuziyowelapha, kodwa ngibona ngathi kwinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiva le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo, ngoba ngabe yinto enhle akula sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu, abasoze bedliwe yini kukhetho luzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi sisebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
UMnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo uthena, msakazi wami uvuka njani? Thabisani Ncube uthena, emsakazweni msakazi livuka njani? Sikhumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uthi yabo Ntunga Machono, msakazi kunjani Hamon? Sonke Khumalo SK utwana livuka njani msakazweni? Ngivukise le salukazi esizala mina endaweni yako Ndolwane esigabeni sako Puche. Kuzoba lo Thabisani Ncube utwana hi Hamon, isikhathi bani ngapho enda ngolwesingaki lapho okhona? Uyaphendula ke laphana uLinzi Hamon uthi yena kayindawo mongameli ngoba esenator by majority ama Republicans, kunenge okufihlwayo. Ukhuluma ke nge impeachment ka Trump. Gift Hanson, I am watching from DC. Ulinzi Hamona uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi. Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na? Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School koBulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na ntambama phela. Okwaliviki lani lami sokwanela, sidibaneni ngolwesibili oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki, olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.